la indaba kaMthewa sithola ukuthi kule ubufakazi obusuke baba emphakathini ubufakazi lobo sitholakala ukuthi ngendlela thina sibona ngayo amapolisa afudula inyawo ukuthi asincedise ukuthi ubufakazi lobo bunjani kube ubufakazi obusebenza ngakho ke si-applyele into okuthiwa yi-ex parte application ye-Anthony Pillar order i-Anthony Pillar order leyo esikhuluma ngayo sithi sicela ukuthi inkundla isincedise ukuthi sithatheleni ubufakazi obusendaweni ethize indawo yangikhona ingakwazi ngenye indlela sithi siyayijuma ukuthi sithole i-information leyo ngakho-ke siyitholile i-order leyo ngolwesine iviki edlulileyo so sesitholile ubufakazi lobo ngolwesine sasesithumezela kwamanye amagqwetha athi esincedisana lawo ase-Harare usherif nguye sengani usehudula inyawo ukuthi ahambe e-Impala Car Rentals ayethatha ubufakazi lobo into thina esuka ingathi iyasidanisa ukuthi endabeni leyi sizintandane ngesilungu engathi we are on our own ingatsha zikahulumende kazifuni ukusincedisa ukuthi i-information lesi esizidingela yona ibe yi-information ukuthi ngabe yibo abayidingayo so kulokudana ukuthize kodwa nje sesitshilo nje ngaphambilini ukuthi indaba leyi inceko zikahulumende ziyabambeka ingatsha zikahulumende zitholakala zibambeke ukuthini yizo ezenza uhlazo lolo ngakho-ke sizenza konke okusemandleni ethu ukuthi kuze kuvele egcekeni ngoba labo imuli yangotawanda bafuna ukuthi lokhu kuphumele egcekeni ngakho-ke hhayi bayasinika amandla ukuthi sikhontinue ngalo
kahle kahle elikufunayo ukuthi kwenziwe kuyini nxa kuyikuthi umthethwandaba usubambe ngamandla ukuthi inkampani ye-Impala iliphe amagama abantu abacetshengela ukuthi bengaba bamthumba lifuna ukuthi bajeziswe na kumbe umtshehiwa abhadalwe imali
labo abayayenza uhlazo lolu emthethweni weZimbabwe kufuze babotshwe bahambe enkantolo inkantolo iyehlaziya ubufakazi ngakho-ke sizenza thina sizabe sisebenza ukuthi konke lokhu size sikuphuthume ngoba okwenzakale kutawanda kungenzakala kimi kungenzakala ku-anyone ngakho-ke kufuze kuhle kunqatshelwe khathesi.